Kuqakathekile ukuthi sizilungiselele kakhulu emangweni kwelakithi laMandebele ukuthi sivame ukuthi izulu vele lingani ngendlela esifisa ngayo. Ngakho ke nxa sithenga inhlanyelo bakithi balimi, nxa uzimisele ukuthi uzalima umumbu, khetha inhlanyelo hayi le efuna ukuthi ibe semasimini up to 4-5 months abathi yi-long season variety. So mina ngiyayixwayisa ukuthi kwelakithi kake sinanzelenini ukuthi sithola ama-short season kumbe medium season variety azavuthwa masinya engadinga amanzi kumbe izulu eliningi. Okwesibili ekunye okumele sikunanzelele ukuthi kasibuyelenini kulezi zilimo ebezivele zilinywa ekadeni. Lapha ngikhuluma ngamabele, ngonyawuthi, siphinde sikhulume njalo ngophoko. Sorghum, pearl millet and finger millet. Ngibona ngali kuzasiza ukuthi lanxa sihlanyele sibili umumbu kodwa sihlanganise lalezi ezinye izilimo ukwenzela ukuthi lanxa umkhathi ungasabi ngale ndlela ebesikhangelele ukuthi ungaba yiwo kodwa singasweli isivuno. Ngiphinde njalo ngixwayise ukuthi into ezifana lamajodo, lamakhabe, lamakhomane, indumba, lakho konke nje okunye ofanana lendlubu, lamazambane, nxa uma ngwakini uvuma umhlabathi, kasizamenini ukuthi singahlanyeli into eyodwa kuphela kodwa sihlanyele sihlanganisa. Ngesikhiwa bathi it's a risk mitigation, ukuhlanganisa, ukudiversifya kumbe ukuhlangahlanganisa izilimo zakho.
Kuyini uhulumende angakwenza ukuthi ancedise abalimi?
Into uhulumende engasinceda ngayo nxa ngibona mina ukuthi number one, abalimisi bethu kababahlomise ngolwazi olupheleleyo ngendawo ngendawo. Hayi ukuthi ngisenkayi bese ngithola umlimisi ongifundisa ukuthi kulinywa njani emzarabani bona bathola izulu elinengi. Sifuna abalimisi abazindawo ngendawo zethu besixwayise kuhle ukuthi ngendawo ngendawo kufanele silime njani. Okwesibili, zikhona indawo kumbe abalimi abathile uhulumende abasizayo abathola inhlanyelo lomvundiso. Esami isicelo kuyabe ukuthi kazingaphuzi ifumvuza intwasa kumbe emakhaya abantu bathi igatshompo. Ikakhulu abantu abalamasimu amancane kuyasiza khonokhyana. Sengibonile kwezinye indawo ezinjengakotsholotsho sebeqalisile abantu ukugebha amagodi akhona. Yisona lesi sikhathi sokuthi abantu bezilungiselele. Ngile themba singaba siza abalo lesizini kumbe isikhathi sokulima esihle lonyaka nxa abantu bezilungiselele kusese lesikhathi.